Amanye amalunga ezapho athu nkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso le kodwa wazaba umkhetha ngenqondo esebenza igama likayise umuyi Joshua Mqabo Nkomo owasungula ibandla lezaphu omunye wabo ngumnumzana Matthew Bubesi yena ekuzaphu National Executive Committee
into futhi esuka imangalise kwasibangilizwe sei opposition president wezaphu kodwa lokho elindwa ngamasotsha lamapolice endlini yakhe yena phela kazange abe ngupresident welizwe wayengupresident welizwe nguyise so ke tezina bamlindelene ini yakhe lindwa ngamapolice estate yena iopposition ukuthi iopposition kohulumende so mina ngale indlela kuyangidoubtize ukuthi usibalize ukuthiwe opposition lead ngezinye indlela abantu kabavula amehlo babone bananzelela ukuthi lapha sidlalwa idog style esegcekeni
unkosikazi Rita Malanga inkokheli kwabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa
president kangiyifunile lo SU wakhe kabahambi ngoba abazanga ukakhi but bazodiliza thina sithi lengoma ethi izaphu kwayiso zibulawe ngoba sikhona sikhona ukuthi ayiso zifika kuphume bona kunganana ufunza usibangilizwe into engekho usibangilizwe kazi lithi umntaka mlimo kazi lutho wehluleka lokukhuluma ubona azamkhulumele ekufeni umbayi wesile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwansi ukulikhulumuza libingele emangcwabeni asukuma khulume kodwa ukathi uvice president ekhona manje ukathi ngumsebenzi wakhe ngwani
omunye obebhikitha ukuthi unkomo akhitshwe ngunkosazana Gertrude Ncube odabuke esiqintini selupane
sathi sifika ekhethweni sathola ukuthi abantu ababebhasiwe ababebuyile ngabuza mina ukuthi lati abantu laba bavela ngaphi ngoba elupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isishona abantu abanabagcina sebedimanda izinkwa ukuthi tawanenzara tavira kare takagara panapa iyi livela ngaphi bathi tatorwa kublula kuni thina vela simfuni mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga mina izapho irevive yimi ibe ngingomunye wabantu abarevive izapho angimfuni
amalunga amaningi ebandla lezaphu axothwa amanye akhitshwa ezikhundleni ngumongameli wezaphu omutsha okuyinto ekhathaza ezinye iy'nkokheli zaleli bandla unkosazana Live Nethuma inkokheli kuleli bandla ngobulawayo
phela ndaba mpophoma district secretary mina into engani ayimphathi kakhulu kuzaphu okwakhathesi kudala kuzaphu ensukwini ezidluleyo izaphu kade imnandi sikholisa kodwa kathesi kuzaphu akusela kuphumula ngoba sonke isikhathi siyabe sikhala ngabantu abaqotshiweyo cela kungabi lokuqotshana kuzaphu
esabeleni semathebeleni south bakhona laba bathi umongameli wezaphu abamfuni ngoba udabula izaphu phakathi unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu
vele ma sidivided sizasebenza njani ma vele singazange sabambana vele akula lapho esizayo khona kwaye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe inkokheli lakho ma esehluleka uyayekela ma ukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphu iyiphathe esiyithembileyo yebe siyifuna ukuthi sifele kiyo labantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje ma isisenze nje so akukhanyi ifuture yayo ukuthi iyangaphi so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plan
ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa umongameli waleli bandla umnumzana Sibangaliso Nkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki le ephelileyo bese le mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi National Executive Council le National People's Council zilandelana namalanga ngelanga lokuqala ke sabona ke sele abantu abazobhikitha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi usecretary general lo president kumele baphume enhlanganisweni hayi kwabanike nomsindo kwampana emahofisini yethu kwaze wabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo womuntu oyedwa
unkomo uthi izinto zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi kana sikhathi eside kuzaphu ngakho kamelanga aphathe
ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezaphu ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izaphu ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngiyibisele ebantwini kubanikazi yikho libone mhla wekhongolo siyakhetha kubukhokheli bezaphu kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa i-Congress izaphu yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezaphu
amanye amalunga alinhlanganiso waphanyeke udaba lolu emthethondaba ecela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo ngiyimele sido 7 ngobulawayo igavana mngeza Jesus Banda.